Abantu beZimbabwe kufuze beqale bezwisise into eyodwa ukubana kusukela silokhu sathatha uzibuse inkantolo eZimbabwe isetshenziswa ukuseka ama-political scores. Ungakhangela ngama-80s obaba umuyi udalwe ngalomuyi babumasuku bavalelwa ngohulumende emajele. Even inkantolo itheka abalacala. So kuleli umuntu uyavalelwa as long as engekho politically correct. So mbona ngazathi kulutshwane esingakukhangelela okungenzakala kuchinono ngoba uphikisana lalabo abaphethe amandla. Ungakhumbula ubaba waphuma ekhuluma lo ophethe ukuthi we control the police, we control the army, we control everything if we say this. So lamakhoti ba controller. So ubaba lo uchinono ubekhuluma kakhulu ngendlela abeva ngayo lendlela abephula ngayo ilungelo loluntu. So mbona ngazathi because of that bazasebenzisa inkantolo ukuthi bemjezise. Akusiyontentsha into amaZimbabwe nokuthi beyazi ukuthi inkantolo zethu ziyasetshenziswa kakhulu yilabo abaphethe amandla ombuso.
Inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation ithi uhulumende uyawuhlonipha umthetho, lokho esingathi rule of law. Kodwa nxa sikhangela okwenzakala kuChingono singathi kuyavela yini lokho, kuyahambelana na?
Ngibona ngazathi kukabili, either omo Ibrahim kukhona sebebabribe ngakho, phela abantu bezimali bahlezi bedinga imali or bale pikitsha engayisiyo ngelizwe okudingakala ukuthi abantu bebachasisele ukuthi hayi akulikabi le nto eyatshintshayo instead sokuwesi, ngoba kathesi ungayikhangela imithetho esisetshenziswa. Izolo lwana baba ubehlukuluza abantu kodwa bengabumbi imithetho efanana lalalesibo esibunjwa o-Patriotism Act. Lapha amaZimbabwe segayidwa libandla ngoba kula muntu ongekho patriotic to the country, but sokufuze sibe i-patriotism yethu snapping measured nge-loyalty yethu to ibandla elihlukumeza ilungelo loluntu. So mbona ngazathi kulutshwane, it's either abala information kumbeni kukhona ababa-bribe ngakho ngokwezemvelo, ngoba abantu abale mali bahlupha ukuzwisisa kwabo.
UChingono uzabuyela enkantolo kusasa lapho azakuzwa ukuthi uyakhululwa yini ngebheyili kumbe uyaqhubeka evalelwe. Ubona izala nkomoni.
Kuya ngokuthi bona abaphetha amandla ezepolitiki bathe bacabanga ukuthi kwenziweni, but okulosizi as long as amazwe angaphandle elokhu ebatshayela izandla, hhayi bangakwanisa ukuthi bemvalele. Lokuthi efele phakathi kabalandaba, ngoba baningi esibabonile kodwa bephikisana nombuso lo abafele emajele oleni Mojongwe omasuku. So kakusiyonto entsha, amaZimbabwe ngifuze kuzwisisa ukuthi abantu laba abaphethe amandla they can do anything.